Okokuqala sithanda ukubonga labo abazimiseleyo ukukhipha impahla zabo impahla zokugqoka nengubo lokunye ukuthi kuncedise abantu abahlaselwe lelizwe lebizwa kuthiwa yi-cyclone Idai eManicaland. Esikwenzayo thina lapha eSouth Africa sisebenzisana neconsulate le-embassy yaseZimbabwe lapho esicela khona uZulu ukuthi aqoqelezwe impahla kumbe bazihambise eZimbabwe embassy kumbe bazihambise eZimbabwe consulate nakwezinye indawo lapho eziqoqwa khona ukwenza ukuthi kube lula ukuthi zihambe ekhaya. Okwakhathi esingingatsho ukuthi abantu bayabonisa ukuthi bayaqoqa sisazokhangela kusiyafika i-weekend ukuthi singabe sesiqoqe okunganani ngoba lohlelo esiqalise izolo.
Manje nxa selikubuthelele e-embassy kuyafika njani ekhaya?
Kumele i-embassy sithe yona kuzaba ne-transport ezahamba, kutsho ukuthi lokho kuzanceda futhi okudlula e-border ngoba isikhathi esiningi nxa udlulala empahla ezinjalo kuyakuthiwa izimpahla eziyathengiswa bese kuthiwa umuntu kumele abhadale i-duty, kodwa nxa zile stamp ye-embassy kusho ukuthi i-diplomatic stamp kuzakwenza ukuthi impahla zidlule zihambe ziyefika lapho kumele zifike khona.
Asebephathisile okwamanje yizizalwane zeZimbabwe kuphela na kumbe leza khona ngapho e-South Africa?
Owakhathesi wonke umuntu uyaphathisa izizalwane zaseZimbabwe, izalwane zaseSouth Africa nezalwane zokwamanye amazwe. Yiko esikhuluma nabo ukuthi hayi siyacela ukuthi lincedise ngoba nanku umkhosi kwenzakele, abantu siyabona bayabuya kungakhathalekile ukuthi bona bazalwa kumbe bavela kuliphi lizwe.
Siyabona ukubana eMalawi leMozambique labo bathintwe ludubo olufanayo, bona ke abatholi yini uncedo?
Emalawi engikwaziyo iMalawian community ngengabezwa ukuthi bayacela nabo ukuthi kuncediswe izihlobo zabo khona ngale Malawi eziphakathi kohlupho. Izolo ngengabona nalapha seMozambique nabo futhi bekhala ngokufana naye, so kusho ukuthi-ke angazi-ke kanginalwazi ukuthi basebenzisana njani lama-embassies abo, i-embassy yaseMozambique le-embassy yaseMalawi lapha e-South Africa ukuthi izinto lezi ziyofinyelela lapho kulo monakalo khona.
Esikhathini esiningi siyasizwe kukhulunywa kubandlululwana ngemihlobo kuphinde kubandlululwane lokuthi umuntu usekela liphi ibandla. Lidibana lakho na nxa lidinga uncedo lokuphathisa abantu?
Kuyaphuma ukuthi ngo-2017 kwaba lo hlupho olufana nayo esigabeni se-Cholocho. Kulabanye abathi bona abantu be-Cholocho abazange bancediswe nguZulu wonke weZimbabwe, kodwa thina njengabakhokheli esikutshoyo ukuthi umonakalo loba use-Cholocho loba use-Chimanimani, kodwa umlandu wethu yokuthi lapho esanelisa khona kumele sifinyelele sikhiphe lokho esilakho sikuhambise kuyencedisa abantu abadinga ukuthi bancediswe. Njalo futhi sicela uZulu wonke izizalwane zonke zaseZimbabwe ukuthi azincedise, zingakhangeleli ukuthi kwenzakala eChimanimani ikakhulu eManicaland kumbe abanye kabazange basondele nxa kuyukuthi kwenzakala eCholocho ngo-2017. Yikho thina esilakho njengokukhokhela umlando ukuthi siqoqe izizalwane zonke zaseZimbabwe ukuthi zincedise.